into vele ebesikhangelele into ebesibonthi isendleleni ikakhulu ngeva kwalokho kwenzakale ngamaviki adluleyo lapha amaphandaba lezindlu eziningi lazatathele izindaba ezikhiphe khona lapho engimikhona ngoba lapho ebengikhona bengifake ngabantu bekwazi njalo ukuthi ngimelele ibandla le-MTC Alliance ngokunjalo bengingeke ngajiya abantu endleleni ngibe sengikhetha ukuthi mhlawumbe ngisikelele ehwahweni ncika okuyisinkwanyana hatshi. So kimi nje hhayi into nje ebesendleleni ebengimelele ebengakwazi mhlawumbe lelanga le date ukuze izakala nini. Lanamhlanje incwadi ngithunyezele nje ebulenjini angikahlangani lo town day ukuthi angiqhubekelezele ikopi yangikhona kodwa-ke hhayi into ebesimelele njalo-ke kuyangikhulula engqondweni ukuthi lapho engisele khona ngisele labantu ngisele labona laba abantu ababengithumile bekwazi njalo ukuthi ngihamba ngaliphi itikete.
Njengoba kuza kwenziwa ama-by-elections mhlaka 5 kuMpalakazi, okhangelela ukuncintisa yini? Inanku phela iMDC ithi kalisoze lithole lutho, izalishaya ilibhuqe nje.
Iqiniso baba Nkomo ukuthi lapho engangikhona ngangifake ngabantu abalandeli be-MDC Alliance njalo labantu bakawadi 7 legwanda jikelele. Ngakho lokho kumele ngiphinde ngebabiyela ngaloko sokwenzakele baza kutsho bona ukuthi ngiqedise indima kumbe sebebona ngenye indlela. Kodwa-ke konke lokho abaza kutsho yikho enza kulandela. Mina ngedwa angeke ngitsho kwakathesi ukuthi ngizakwenzani kodwa-ke lokho kuyabe kutsho abantu yikho ozawenzakala. Kuyadanisa ngoba injongo le yokuxutshana kwamakhansili ayincedi uZulu eZimbabwe but ikhahlameza nje ama-programs wonke ayekhona ukuthi abantu beZimbabwe bancediseke. Kanti-ke nxa sebexutshwa njalo bekwazi babandla le-MDC kakhuphi ukuthi lanxa singaze siye emncintiswaneni akula nto bazayidobha even eyodwa. Ibandla le-MDC Alliance lizanqoba ngokunjalo kungakhathalekile ukuthi kungene mina kumbe kungene omunye kodwa-ke ngenxa yokuthi labalandeli abaningi ngenxa yokuthi bakhangelele ukuthi yilo elingaba yisombululo empilweni yabantwana beZimbabwe. Akungeke kutshintshe lutho okungayezakala ukuthi inani lokunqoba likhuphuke.